Bamfundise imikhuba emibi ngoba bona basazi isifu senhlizwe enhle isifu senhlizwe enhle isifu senhlizwe enhle isifu senhlizwe enhle.
Lala, I'm there.